sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olinga lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 3 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa uBulawayo Arts Festival.
So abantu kabathembi ukhetho, kabathembi inhlanganiso eziqhuba ukhetho, kabathembi lezinye inhlanganiso okumele ziphathise.
Selidumela emansumpeni kudaba lokhetho. Amabandla ezombusazwe esematasatasa.
You are nothing in this path. You are not elected to be anything.
Your chairmanship expired yesterday. Election.
No rotation.
Ibandla leparlamente yamazwe abensundu elePan African Parliament selisolwe kakhulu ngemva kokuqhamuka kodlakela olubangele ukuphoswa kwezibhakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa oweBulawayo Arts Festival esithi kumele kuthuthukiswe limidlalo okuhuga abavakatshela ilizwe bevela kwamanye amazwe. Ubathabile Masuku sedulela loludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abahlakeleli abaningi kanye labo kulondoloza amasiko koBulawayo babukele ngenjabulo ukusekelwa nguMongameli Mnangagwa bethi lokho kubakhuthaza ukuthi baqhubeke besebenza. Kesizwe amazwi kaMongameli Mnangagwa.
iBulawayo Arts Festival siyincoma kakhulu ngoba ihlanganisa abantu abavela ezabelweni ezehlukeneyo njalo iveza sobala ukuthi singabantu abalamasiko ehlukeneyo. Kusiya phambili ngikhuthaza ukuthi lokhu kungapheleliye kujabulise nabantu kodwa kuthuthukise amabhizimusi kanye le-tourism.
Umongameli uchaze ukuba kusobala ukuba idolobho lakoBulawayo yilo ingcitshi kwezokulondoloza amasiko lembali yelizwe. Ukhuthaze ukuba izizalwane zeZimbabwe kumele ziphatheke ekusekeleni inhlelo ezifana lalezi. Ungezelele ukuba lokhu okuqhubeke lamhla akumelanga kube ngokwelanga elilodwa kodwa ugatsha olubona ngezokuvakatsha iziphathamandla zedolobho ukuba ziqhubekele phambili zithuthukisa imisebenzi efana laleyi. Umnumzana Simon Mambazo Piri, okhokhela imicimbi yeBulawayo Arts Festival, uthi kuqakathekile ukuthi abahlabeleli babukise izipho ezibukekayo.
Siyathanda ukumbonga uMongameli ukuthi asiqhase namhlanje. Bezamasiko, abezokujayiva, abezokuhlabela, abezokuacta, abalala izopho lokubana bakubonise lokho elikubona namhlanje. Sithi noma ubhubhane lo-COVID lusakhona, asincedisaneni ukubana sivule imisebenzi yalabo abaphila ngamathalenti.
Umqondisi weNational Art Gallery koBulawayo, umnumzana Butholezwe Khosinyathi, uthi abantu beMathebeleland yibo okumele baqale ukuthuthukisa imidlalo eyenziwa ngabahlabeleli bakuleso sabelo ngokubahlawula.
Thina esisebenza kwezamasiko, nxa abantu bepackage amasiko abo bawathengisa, bawathengisela inzalo yakithi lalabo abavela kwamanye amazwe avela phandle, nxa sikhangela thina abalapha eZimbabwe, thina yito kumele si-consume okokuqala ama-cultural products and services akhona ngoba yithi inzalo yakhona lapha yithi esilomlando yokulondoloza imvelo yethu lokulondoloza kwezamasiko lemidlalo. iBulawayo lidolobho elemhlobo echiyeneyo, kumele siziqhenye sidale ubuntu obumqoka. Ngakho nxa sesihlanganisa le tourism sokudingakala phela inzuzo ukuthi abantu baphile ngomsebenzi wezandla nengomsebenzi wenyawo zabo. So yikho okuqakatheke kakhulu ngenhlelo ezifana lalezi ezenzakale lamuhla.
Umongameli Mnangagwa obehamba lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwengwa ubekhangelelwe ukwethekelela indawo ezimbalwa kobulawayo okubalisa isithombe sikamuyi umnumzana Joshua Nkomo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba olufanayo umongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi abantu bazathola imithi eyeneleyo yokwenqabela i-COVID-19 yona ebikwa ibisisilela. Umnangagwa wethule la mazwi emkhosini wemidlalo yokuzijabulisa eBulawayo Arts Festival. Lokhu kwenzakala ugatsha olubona ngezempila kahle lusithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 682,242 sebehlatshwe ijekiseni le. Lokhu kukhuphule inani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamuka laya kunkulungwane ezifika phose ezingamachumi amane 39,031 labulala abedlula inkulungwane lengxenye yayo 1,599. Kusenjalo umhlali weHarare umnumzana Dinashe Gumbo watshelwa ukuthi ijekiseni le ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere, Wilkins le Parirenyatwa kumaviki adluleyo. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uze wahlatshwa ekhaya lakhe eMberengwa namuhla.
Ah, namhla ngiyathaba kakhulu, ngiyathaba kakhulu sengize ngahlatshwa ivaccine eyokuqala eMaborondo Clinic under Chief Mahlebadza in Mberengwa West. Ah, ngiyathaba kakhulu. Remember ngake ngaye e5 ama centers babe sithi bona habala le vaccine yokuqala kodwa namhla ngitholile eMaborondo and amanesa ngkhona they were very efficient and they were very good. It's a wonderful team. Bathi bona akhona onkama ama vaccine onkangu 2 eyokuqala ngesibili akhona. So ngibe ngikhuthaza abantu ukuthi for those who can kumele bahambe bahambe emaphandleni bayohlatshwa le vaccine ukuthi sizivikele from this COVID-19. Hayi kodwa ngiyanyanya yathaba kakhulu ukuthi ngifuna ukuthi ngithathe leli thuba ukulibonga lina Studio 7 lenkuthazo eliyenzileyo. You also published my story and one motivator mina ukuthi ngiyidinge le vaccine until today when I traveled to Mberengwa. Hayi ngiyalibonga kakhulu, ngiyalibonga. Ngithathe leli thuba again ukuthi ngikuthaze abantu ukuthi bahlatshwe siprevent le COVID-19.
Manje uzakwenzani sokufanele uhlatshwe esibili? Bathe ubuye yini kulesi sibhedlela?
Amanesi angitshelile ukuthi after 2 weeks kumele ngihlatshwe esibili. So ngizabhala phansi ukuthi mhlaka 17 June kumele ngihlatshwe le. I hope the vaccine izabe ikhona ukuthi ngihlatshwe ngiqede le process. Hayi today at least I've moved.
Lo ke ngumnumzana Dinashe Gumbo umhlali weHarare ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le esigodlweni. Amabandla amancane ezombusazwe akumanyano wepolitical actors dialogue athi kuqakathekile ukuba abadabuka kwamanyamazwe baphiwe ithuba lokuvota kungela bandlululo kukhetho lomnyaka ka-2023 ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangene umhlangano osanda kugqitshwa enyanga bathi lukhulunywe kabanzi udaba lokuguqula indlela okwenziwa ngayo ukhetho. Amalunga ePollard ahlaziye okwethulelwe idala lepalamende zinhlanganiso ezijiyeneyo ezifisa ukuba kungeniswe kumthetho obunjwayo obizwa ngokuthi yi-Electoral Amendment Bill. abamele amabandla achineyo bathe bafisa ukuba kuguqulwe umthetho we-Electoral Act kungakapheli umnyaka. Bafuna kufakwe iziqa emthethweni lo ezinjengokuthi abantu abakhubezekileyo emehlweni bavote besebenzisa i-braille ukwenzela ukuba bengancediswe ngamapolisa ukuvota. Njalo umsakazi kwaZulu weZimbabwe Broadcasting Corporation ubanjwe ngamandla ukuthi wonke olesifiso sokuvotelwa akhulume loZulu kungela nhlawulo. Baphinde bathi bafisa ukuba abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ngobuningi babo ukuba bangene eZimbabwe bezohlolisisa ukhetho. Umnumzana Kwanele Hlabangane, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe obesemhlanganweni lo, uthi kuqakathekile ukuthi kube labantu abavela kwamanye amazwe abazahlolisisa ukhetho.
Besikufunayo ukuthi nxa kufika ukhetho luka-2023 kungabi khona ukuxokozela. Yonke imithetho ekumele ilungise sesiyilungisa khathesi. Sesifakile i-proposal yethu ezahamba eparlamenti ukuthi thina sibone ngathi kuyini okumele kulungiswe ku-electoral reform nokuthi izekhi yona ngwayo iwubambe njani umsebenzi wama-election.
Umnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi kumele udaba lokuvumela abantu ukuthi bahlolisise ukhetho eZimbabwe luphathwe ngonanzelelo.
Ilihlo likahulumende kali alicimezanga khonapho likhangele ukuthi asikesi siyethule izitha zethu sithi ngama-observers, abantu abasitshayelela phansi sithi ngama-observers. Akusoze kukhandle khonokho. Ngakho ke kuphelelisiwe thina isadaki iphelele, isadaki lama-guidelines ayo alandelwayo nxa kuqhutshwa ukhetho yiko sikulandelayo.
Abanye abangene umhlangano lo wenzelwe enyanga bathi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF kalifuni ukuthi kubuye elizweni ngesikhathi sokhetho abaphikisa uhulumende. Umnumzana Witness Dube okubandla le-MDCT uyakusola lokhu.
Kuyabe kuyadanisa kakhulu nxa kuyikuthi ibandla elibusayo ele-ZANU-PF liyala ukuthi amanye amazwe abuye azokhangela azohlolisisa ngesikhathi sokhetho ukuthi ukhetho lwethu luhamba kanjani.
Kwaba nokuxokozela okumangalisayo ngomnyaka ka-2018 kusanda kwenziwa ukhetho, abanye abaphikisayo besithi kalwenziwanga ngefanelo. Kodwa ababemele amazwe akuzokazi le-Afrika bathi lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukip Stube.
Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngobhubhane lwe-COVID-19 lenhlelo eziphathelane labesifazane. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe. Abachuchisi besigaba seMinnesota kwelemelika bathi bafuna ukuthi ipolisa elimhlophe uDerek Chauvin owatholakala elecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd agwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amathathu. Iziphathamandla zakweleNigeria zithi abantwana besikolo besiMuslim abalikhulu namachumi amathathu lasithupha 136 bathunjwa ngabantu abahlomileyo ngesonto. Amabandla ezombusazwe asiqalile ukulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Inkokheli yamabandla la agoqela ele-ZANU-PF, MDC Alliance, MDCT, Transform Zimbabwe, Constitutional Assembly, lamanye asekhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lawesenate kanye lomongameli. Amabandla phose wonke aphikisayo avumelana ukuba kumele kuguqulwe indlela ukuvotwa ngayo okugoqela abalinda ukhetho ngosuku lokuvota abadabuka kwamanye amazwe okumele bahlolisise ukhetho lolu lokunye okumbalwa. Bafisa njalo ukuba konke lokhu kwenziwe ngokuguqula umthetho we-Electoral Act ozakwenza ukuthi uhulumende alendele izifiso zikaZulu. Azangena kukhetho oluzayo na amabandla aphikisayo nxa kungaguqulwanga indlela yokuqhuba ukhetho elizweni? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Patrick Ndlovu webandla lezaphu kunye lomnumzana Thabani Nyoni ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. UNdlovu nguye osungula lingxoxo.
Okathi isiZulu ezibabhekela isithembi i-commission leyo ngabeyibona ilugada lezanupiyefu kodwa ayibumba ifake abantu abalesonto abavela ku-academic field abavela kukhethi ku-civil society ibe babo bonke bona laba abantu yibo sebona khona okwakuqala i-independence ye-commission leyo. So sikuqala ngokubunjwa kwayo ukuze sidilde i-trust kuZulu. Ngoba kathi isiZulu vele ikhetha i-election ezibabhekela isithembi. Ngoba ubabona i-election yezimbabwe i-rubber stamp yokuthi iselizane utefu emanjiwa ukuthi iqhubekele phambili ithukuliza kuZulu yezimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Nyoni, akungene kulapho utsho ukuthi pho kwenzakala yini ukuthi kuguqulwe i-electoral commission kube yileyi ezimele yona?
Ngizaqala ngokuthi kuqakathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi uhlupho lwethu yikuyini elizweni. Uhlupho lwethu yilokho esingakubiza ngesiklasithi crisis of confidence in national institutions and processes, including electoral processes. NgesiNdebele ngikubeka ngokuthi ukuswelakala kokuthembakala kwezingatsha zikahulumende, le nhlelo ezenziwa nguhulumende kuphathele ikakhulu lalezo ezokhetho. Abantu kabathembi ukhetho, kabathembi inhlanganiso eziqhuba ukhetho, kabathembi lezinye inhlanganiso okumele ziphathise ekhethweni njalo ziphatheke lekhethweni ngisitsho lezanupiyefu yangkhona. So yikho khona lokho okuqakathekileyo okumele sikuzwisise ukuze sibe kwazi ukuthi nxa sikhuluma nge-electoral reform sitsho ukutshintsha, sitsho ukuthi ngezinye indlela abantu nxa kuthiwa hambani liyevota bayazibuza ukuthi ngivotelani vele sikwazi ukuthi ngubani ozawina. Nxa kungathiwa siregisteni bathi ngiregistelani njengoba vela kulanto etshintshayo. Yabo ngezinye indlela kabathembi ukuthi singahamba siyevota laphana kuzaba lo tshintsho, whether utshintsho lolo silitsho ngokutshintsha abakhokhelayo kumbe sitshintsha utshintsho ngokuthi kukhokhelwa njani.
Baba Ndlovu, nxa sikhangela okunye elifisa ukuthi kwenziwe kuyini
ama-election baba angayenziwa lokho okuthiwa yi-combined lokho kuyawina ama-election lawa awenziwa i-presidentially MP le-council. Sikubona kakhulu ku-service delivery emadorobheni ngoba sokukhethwa lo ngumphathi lines kuqala laphana sokusenza ukuthi local authority i-service delivery sangcono ngoba abantu bebekhala abantu abalosona. Manje lokundoda lona umgalo wakhuthwa ukudliwa wasebambatha ama-election i-service delivery yakhe yehla ngoba nxa sokuya kwi-election abantu abaningi i-local authority bayekhona iyofuqela yabo besinokuseparate.
Akutsho baba Nyoni ukuthi-ke nxa kuyiwa phambili kambe kuyakhuqulwa yini konke khona okwakufunwa ngabantu kungakahle ukukhetha?
Hhayi, mina angiboni ngaphandle kwezinto ezilandelayo engingazitsho zenzakale, angiboni sibili ukuthi kuzaguqulwa lanxa even kuguquliwe. Futhi mana ngihle ngengeza ukuthi umumo nje the political atmosphere la okumele utshintshe ukuthi kukhulunywa njani ngamabandla la abakhankasayo. Kothi ngibeke kanje ukuthi ngijone ukuthi kumele kwenzakale ezinye izinto. Ukuthi kuze kutshintshe la kudingakala ukuthi la amabandla lawo aphikisayo azimisele ekuthini akula khetho kungalabangalo tshintsho. Eminyakeni edlulileyo sinanzelela ukuthi bajayele ukuthi bangacaci ukuthi vele bafunayo. Baqala bathi akulakhetho ungabi lotshintsho kodwa ngokuhamba kwesikhathi ubabone sebengenile ukhetho luqhubekele phambili. Kuthi nxa sokuphambanisekile izinto sebesiye emakhothi sebesiya kuthi hayi laphana kuhambanga kuhle ukuthi vele kwakungande kungande kungande amakhothi angikhona lawo atholakale engaqhubi indlela yokukhangela ukhetho ngendlela eqondileyo.
Uthi nxa sokumemezelwe ukhetho liyaphudlukela nje selingena selisithi hayi kungani sokulungile kodwa ligcine lithinga lisithi akula ama-reforms angkhona. So kuyini okwenza ukuthi ligcine lingena ukhetho kungakalungisi into eziningi?
Ukubhoyikota ngokukhalala ukhetho kulegitimayiza i-ZANU-PF ekhethweni siyalwa silala i-ZANU-PF.
Yey,
kufa
kujule.
If you remember in 2008, Morgan Tsvangirai pulled out. Umgabereni wa contest yedwa, wa campaign yedwa, wa declare even that victory, but he can't get there. Those are the type of people that are dealing with. Abangala inhloni ukubhoyikota.
Nxa lingena, njengoba uNdlovu uthi yena ungangeni kulegitimayizizana. Lokungena lakho ekhethweni lakho yikuyilegitimayiza.
Lo ngumnumzana Thabani Nyoni, ingcwethi kwezombusazwe, exoxa endawonye lomnumzana Patrick Ndlovu owebandla lezaphu belo Gibbs Dube weStudio 7. Idale lePhalamende yamazwe abensundu elePan African Parliament eligxile kwele South Africa lisolwe kakhulu ngabanye ngemva kokuqhamuka kodlakela olubangelwe yikungezwani nokungavumelani ukuthi inkokheli ikhethwe njani. Kwaphoswa izibhakela kubangwa izikhundla uThuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
You are nothing in this path. You are not elected to be anything.
Your chairmanship expired yesterday. Election.
Liphendukela abayinkundla ezibhakela idale lePhalamende yamazwe abensundu eAfrica. Umeli wedale lePhalamende yeSouth Africa unkosikazi Phemi Majudina wakhatshwa. OweZimbabwe unkosikazi Barbara Rhodes watshilwa isandla saze sanyela.
No election.
Bekuhaswana ngenhlamba kungekho lalelo munye phakathi kwabameli bamazwe ayethunjwe ngeleFrance lalawa ayethunjwe ngamaNgisi. Konke lokhu bekubangwa impikiswano yokuthi umkhokheli waleli parliamente akhethwe njani. Abameli bamazwe e-Afrika asentshonalanga kuyibo abaningi bafuna ukuthi kuqhutshwe ukhetho, kodwa abameli bamazwe asezansi ayethunjwe ngamaNgisi bafuna kuphananwe amathuba okukhokhela kutshintshwana ngokuvumelana. Umeli wePhalamende eZimbabwe unkosikazi Barbara Rhodes uvele wasukuma wayavimba ukuthi ukhetho luqale.
I do not agree with going ahead with these elections.
Asekeleni ukuqhuba ukhetho, siphane amathuba okukhokhela.
To the clerk of this parliament, I submit.
Kodwa abadabuka emazweni abethunjwe eFrance abagoqela ukuphuma esikhundleni sokuba umkhokheli waleli parliamente umnumzana Roger Godo Danga odabuka eCameroon bebengafuni ukuzwa lutho befuna ukhetho uphela.
If you want to apply rotation.
Sonke lesi sikhathi besiqhuba ukhetho manje sekutheni, lokho kutshengisa ukuthi akukho ukubambana e-Africa.
Le nkulumo engihlanga kuhle kwabadabuka emazweni asezansi ezokazi kugoqela nommeli wedale leSouth Africa unkosikazi Phemi Majudina.
You people from
ningamaqili alithembekanga.
Ngemva kwamalanga amathathu kuphikiswana ukhetho luye lwamiswa iParliamente yavalwa kwathiwa amalunga ayekwehlisa ulaka. Isikhulumeli sebandla elibusayo kwele South Africa i-African National Congress umnumzana Pule Mabe uthi kuyayangisa okwenzeke kuleli iParliamente. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi kusegcekeni ukuthi i-Africa yehlukene phakathi.
So kuyatshengisa kakhulu ukuthi abukho ubudlelwano phakathi kwezwekazi le-Africa. Thina-ke njengebandla lamakomanisi kuyasihlupha kakhulu ukuthi izwe lethu le-Africa lokhu lilandela ukuthi lona ingxenye yayiphethwe kumbe incindezelwe ngama-French, ingxenye yayincindezelwe ngamaNgisi.
Ingcitshi kwezembali e-Africa e-University of Johannesburg umnumzana David Monyaye uthi udlakela oluqhamuka ephalamende luveze i-Africa elesithombe esibi kakhulu.
We see it reflecting the weaknesses of the entire AU structure.
Kukhombisa khona ukuthi ohulumende lamabandla ezombusazwe eAfrica anjani.
And it speaks of the nature and character of our governments that are there on the African continent.
Pan-African Parliament ibunjwe ngo-2004 katamalunga ayo ngabameli bamaparlamente amazwe e-Africa ehlukeneyo. Iningi selikhuthaze i-African Union ukuthi ingenele kulolu daba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuThuso Khumalo.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu wele Highlanders uMandla Mpofu ukhathazekile kakhulu ngokungenelisi ukulitshayela emambuleni kwabagadli beqembu lakhe. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Iqembu lamahlolo anyama lizadibana leqembu lebolayo esithi ngensonto emdlalweni walo wesithathu kumncintiswano weChibuku Super Cup. Umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi kuzamile abadlali bakhe babe bukhali bengabhekana lamambule.
Ngiyathabanga hlohlo ukuthi angahlohle amagoli engabe ngiyafuna, ngikwanisele ukuhlola ibhola elilodwa ngegame yeChiefs, but yikho lapho embona ngani ngifuna ukusebenza gadalala njengomqeqeshi ukuthi ngathola njani amadlulelo ukuthi ngize ngiyefika phambili ngithola amagoli phambili. Yikho lapho ekumele sisebenze ngakho kakhulu e-training and sisebenza ngakho imini yonke lihambize letshoni sizame ukuthi sithole amagoli.
Kweminye imidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namhlanje, iqembu lewawa le-Triangle yabe ngujikilobhanqa 1-1, okutsho ukuba omabili la maqembu athole umklomelo wawo wokuqala kusibaya sikagroup 4 njengoba ingcotshwe kwimidlalo emibili yabe idlale phambilini. Kusibaya sikagroup 1 iqembu le-Dynamos linqobele ze-PC Caribe nge-1 kanya, okutsho ukuba selibuyele ladlala esiqongweni sengalane yemiklomelo lile miklomelo eyisikhombisa, kuthi ngemva kwaloku leqembu le-Capes United lona elinqobele i-Rentals nge-2-1 ngolwesithathu. Kusibaya sikagroup 4 iqembu lengezi Platinum Stars ilo eliselihle ziphezu kwengalane ngemva kokunqobela i-FC Platinum nge-2-1 emdlalweni obusemandaba. Iqembu lenkezi Platinum lile miklomelo eyithuba munomunye, kuthele i-FC Platinum lile miklomelo eyisithupha, njalo le-FC Platinum liqede selilabadlali abasilele ngoyedwa ngemva kokuba imvimbi uGift Bello etshengise ikhasi elibomvu. Imidlalo yeChibuku Super Cup iqhubekela phambili ngomgqibelo lapho iqembu leHarare City elizanqikelana khona lele Rentals enkundleni yaseNational Sports Stadium ngehola le-10 ekuseni. Iqembu leManyika Diamonds lizajukana lele Black Rhinos ngehola lakuqala emini enkundleni esakupva, kuthi emini ngehola lesithathu iqembu lebulayo Chiefs lizabondana lele Chicken Inn enkundleni eBarber Fields. Ngensonto iqembu leHada lizadlala lele ZPC Caribe enkundleni eNational Sports Stadium ngehola le-10 ekuseni. Iqembu leCranbourne Bullets lizadibana lele Tenex ngasesakupva ngehola lakuqala emini, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leHighlanders lizadlala lele bulayo City emagumeni ngehola lesithathu emini kulomdlalo ogobhozisa amathe enkundleni eNational Sports Stadium, lapho iqembu leCapes United lizadibana khona lele Giants. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushort wave. Ngehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa webulawayo Arts Festival. Selidumela emansumpeni kudaba lokhetho amabandla ezombusazwe esematasatasa. Idale lePhalamende yamazwe abensundu elePan-African Parliament selisolo kakhulu ngemva kokuqhamuka kodlakela emhlanganweni walo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.